nokukhona ukuthi thina njengabatsha awenhlanganise movement for democratic change njengoba kwaphuma edalela parliament edalela court ukuthi iSupreme Court ukuthi kufanele ukuthi kuhanjwe kuCongress esibona ukuthi lokho akwenzakala. So njengabatsha ababemele inhlanganiso ngomnyaka ka-2014 sesingene yabo eStills ukwenzela ukuthi silungisise izinto ezenzakala okokuqala ukuthi ke ukulandela ke kwe-judgment yaphuma eSupreme Court ukuthi kufanele kuhanjwe kuCongress, okwesibili ukumeka sure ukuthi e-harvest house ayikontrolwa ngabantu abanjenga bomonzora abesebefuna ukuthengisa i-harvest house. So njengabatsha uyakwazi ukubana ke thina kufanele kube yithi ke esigcina umuzi, yithi okufanele sigcine inhlanganiso, sigcine ubukhokheli. So siyenza lokho within the confines thetho webandla le-Movement for Democratic Change oyiwo sipha amandla ukubana sigcine inhlanganiso lakho konke elakho lobukhokheli bayo.
So lapho-ke lithethe njenge-MDC Alliance kumbe i-MDCT.
Singene njengabatsha abakhethwa ngomnyaka ka-2014.
Kutshoni khonokho?
Kutsho ukuthi singene simelele abakhokheli abaku-Movement for Democratic Change.
Singathi-ke ave-MDC Alliance le-MDCT pho bame ngaphi khona manje?
Bonke bakhona ngoba kulabanye ababe hamba le nto yokuthi siyi-MDCT, thina saforma i-MDC Alliance sonke njengabatsha across sihlangane sonke ukubana simeke sure ukuthi kuyaba lokulungiswa kwenkinga ezikhona ikakhulu e-harvest house njengoba kuyiwo umduli oyiwo-ke i-headquarters yethu.
Singathi kwamanje liphakathi libangaki khonapho?
Asikho baningi, sibalutshwane njengabatsha ebechiyene asikho baningi kakhulu nje, singabatsha nje, konke uhamba kuhle, abantu bayangena abanye bayaphuma kamanje manje besile press conference, yonke into ihamba kuhle.
Singalo mapolisa lamasosha awalihluphi?
Hayi, amapolisa akhona phandle ayenza akwenzayo, bagcina ukuthula elizweni, thina sikhona phakathi sigcina umduli wethu, sihamba kuhle ukubana-ke inhlelo zethu njengoba i-COVID siyayihla sesikwanisa ukuthi ama-youth sihlangane sikwanise ukuhamba phambili ngenhlelo lokulungiswa esifuna ukuyenza ngakho mayelana lokulwisana le-ZANU-PF.
Singathi kunxasa sikhangele khona manje bathini abakhokheli be-MDC Alliance labe-MDCT ngalokho elikwenzileyo?
Thina simelele ukubana i-National Council eyiyo inhlanganiso enkulu uma singekho Congress ukubana ihlale ipheke umhlangano i-direction yokubana hayi sesihamba. So okwamanje thina njengabatsha sibambe indawo siyigcinile ukwenzeka ukuthi i-National Council iyenze okufanele kwenzakale, kuhlanganwe umhlangano siphiwe i-direction, lathi njengabatsha siphiwe i-direction i-National Council.
Ubona ngazani kungaba lokumanyana phakathi kwe-MDCT le-MDC Alliance ngalokho selikwenzile?
Thina okuqakathekileyo kithi yikubana-ke siye phambili ngokulwisana le-ZANU-PF, njalo indaba yokubambana eqakathekile nxa engaba khona ekuhambeni thina njenge-youth. Umsebenzi wethu yikubana siyamekashe ukuthi imiduli lakho konke kwe-MTC kuyagcinwa kuhle, yiyo imandate yethu, yikho silapha e-harvest house. Okuningi i-leadership yiyo elomlando ukubana yenze ama-decision thina siphiwe i-National Council i-direction.